nxa kuyikuthi siyafunda izinto embalini angiboni ukuthi uhulumende lo angabe lesifiso lamandla lomdlandla lezi abuzane lokuthi alwisane lenkohlakalo ngoba nakade yakhulunywa leyo nto kasikaze sibone ngitsho lo yedwa angaba munye njengothombo njengobani owagwetshwayo sibili kwathiwa ulenkohlakalo waya emthethwandaba wagwetshwa wafika kumbe wathiwa kabuyisele lokhu akuthetheyo ukukhuluma bangakhuluma umama lo ye ungathiwa ubothiwe kodwa saze nxelizaba nje okunye sizawusetshela isivuthiwe kodwa uhulumende yena njengohulumende ngokumazi kwethu nokumzwisisa kwethu kweminyaka yonke le kasiboni ukuthi angabe eqinisile uyabe ekhulumela nje ukuthi kuthiwe wenza imizamo ethize babe sesikhangela uzibani wabotshwa kodwa sibona into encane le enzakalayo kulalokhu esikhangela ukwenzakala angikhona ukuthi mina isifiso sokuthi inkohlakalo ayilwisele uhulumende ula
ye nanso indaba mfundisi Motsi wena ubona ngani uhulumende okhona uleqiniso yini lokuthi ufuna ukuceda inkohlakalo le i-corruption
hayi mina angikhole ukuthi khona ukuthi siyabona yini kumbe kasibone ukuthi yiyo into esiqakathekileyo lapha mina into engiyibonayo vele lapha yikuthi khona sikhathi bona indaba bele corruption njengouhulumende ngoba into lezi zijulile into lezi zilembali yikho ukubona kwami mina ngibona ngani i-corruption kulezinto ezibangela i-corruption nxa uhulumende engazange athengisele ukuthi ulezimiso lamanyathela awayenzayo ukuthi acede i-corruption asiboni ukuthi i-corruption iyaphela ngenxa yokuthi khona umuntu owodwa ubotshiwe ayisikho vele okuceda i-corruption okuceda i-corruption izimiso zemisebe zamanyathelo uhulumende angawafaka ukuthi khona yizo izinto ezizayenza ukuthi khona kungabe le corruption eZimbabwe
mfundisi Mkandla siyabona ukubana kule commission le ezak entsha abanye bathi lokho okwenzakele ukutshengisa lokhu okwakhulunywa ngumongameli ukuthi ilamazinyo iyaluma nanku isilumile
ingaba lamazinyo kodwa amazinyo tshani angalumiyo ngobana kathi labana baphambilini behlulwa yini laba bakhona engxenye labo bangene nje baza kwenza izaba ngesindebele ukwenzela nje ukuthi ake sikhangele yena umgcini sihlalo wayo ngunkosikazi kampati ntambo othize manje kungathiwa kwenzakala inkohlakalo kukhanye inqina lisiya kuma emnyango wakampati ntambo yena lo ubona ngathi lo umama ngadiliza umthato wakhe kumphati ntambo lo ngokumveza ukuthi wenze lokhu lalokhu lalokhu asithi mhlawumbe njalo ngikungawumgcinisihlalo wale commission entsha kukhanye imizila yonke inkohlakalo iyaphelela khona esiqongeni sentaba kuye usahoho wakhona ubona kulolu soluza kwenzakala yini ngihle ngisole ke mina khonapho yena lowo owumgcinisihlalo angiboni ukuthi le amazinyo uyabe wathethe ngaphi amazinyo akaza kuba buthungu ngenxa yakho nalokhu esengitshile ukuthi angithi vele yena ngunkosikazi kampati ntamba aluba nje bathatha omunye umuntu kumbe ubaba uDr Motsi nalo bambeka khona bayana ongelani lokubandakanya kanye nezombusazwe wakuleli lizwe angiboni ukuthi kukhona okuza kwenzakala abaphakathi nje abanye bazashiya engibaziyo abaphakathi kampani ngoba ngibona ukuthi amazinyo aza kuba khona insini zodwa kulamazinyo
ye mfundisi Motsi ngiphenduke kuwe wena ubona njani ukuthi kule zakhe nansi isilumile asikho na okuthembisayo ukubana hayi okusisiya phambili sizabona kulunywa abaningi
hayi lokhu okuthi khona isilumile angikwazi ukuthi singasho okwakathesi ngoba even lakathesi asikwazi ukuthi kuzaphela kuzaphetha ngani mhlawumbe kungaba ukuvala amehlo ukucatsha ngomunwe mhlawumbe akuphumelele akula nto ebambekayo engathi siza thina ukuthi siyisebenzise njengomzekeliso ukuthi lokhu kuyasebenza kumbe akusebenzi njengoba ubaba unkala uthilo ngoba umkandla uthilo ukuthi lapha sivela khona sikhangela ngemuva akula nto ebambekayo engathi sithembisa ukuthi lezi zinto zizasebenza xa kusebenza singabonga sibili kodwa okwakathesi amangamazi akula mzekeliso lawo thina ukuthi kule nto esebenza.